Nauze isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela ku Studio 7 ngesonto mhla 12 uNhlangula 2022 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, bathi tibele abantu eZimbabwe kulandela ukubulawa kwamalunga ebandla leCitizens Coalition for Change.
Okwenza abantu bacabangele ukuthi kungabe uhulumende uyathinteka kukho kungenxa yembali yakhe uhulumende.
Sebesehluleka ukuthenga imbambayila abantu ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla yonke elizweni.
Ukuthi sizaphephela ngapha kasikwazi.
Abasekela ibandla lezaphu benza isikhumbuzo sikamuyi uDumiso Dabengwa bekhala ngokwenzakala elizweni. Salethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Kuthibele abantu eZimbabwe kulandela ukubulawa kwabasekeli bebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change ekukhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Isidumbu sikankosikazi Mo Blessing Ali sitholakale izolo siqunywaqunywe zaphoselwa emgodini wamanzi endaweni ebizwa ngokuthi Nyatsime. Kuthi kobulawayo kusanda kubulawa umnumzana Langelihle Dube waganyulwa ngamabhemba emzini wakhe ngabantu bacatshangelwa ukuthi ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Ababili laba bebesaziwa kakhulu ezigabeni zabo njengabantu abafuna kube lenguquko kwezembusazwe kwele Zimbabwe. Kucatshangelwa ukuba babulewe ngabalandeli bebandla elibusayo. Kodwa isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi u-Ali ucatshangelwa ukuba wabulawa ngu-Pius Jamba wayethandana laye. Kuthi-ke uDube ubulewe yizigebengu. UDube ubekwa namuhla. Umndeni ka-Ali uthi isidumbu esitholakale izulu eNyatsime ngesikankosikazi Ali. Olwela ilungelo likaZulu umnumzana efihlela Ncube uthi kuyethusa okwehlele ababili laba ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo.
Okwenza abantu bacabangele ukuthi kungabe uhulumende uyathinteka kukho kungenxa yembali yakhe uhulumende. Kusuka ngesikhathi seGugura Wundi khona le nyamalalisa abantu, kubulawa abantu, batholakale beyizidumbu belahliwe nje. Ngakho ke nxa kulokhe kubonakala kunjengedada, kukhala njengedada, kuhamba njengedada, kuyabe kulidada phela lelo. Yingakho ke kulula ukuthi abantu bacabangele ukuthi uhulumende nguye owenze lesi sehlakalo ngokuba nguye esimazi ngakhona lokho, ikakhulu kulabo abakhuthalele ukuletha inguquko ukuze kuhlonitshwe amalungelo abantu, kuhlonitshwe imithetho.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mbuso Fuzayo okukhela inhlanganiso ye-ibheju likaZulu.
Okuthiwo libandla lamayelo ukuthi abe bandla elingabe libusa yile lingabe lathatha umsekelo wabo, kungabe kuliqiniso ngoba leli bandla mbona ngazathi liqede abantu. So embalini yalo ukuthi liyaqeda, so mbona ngazathi akukho okungasenza singabi leqiniso lokuthi yilo. As long as uhulumende engakenzi anything ezenza sikhole ukuthi ayisiwo, sizabe sikhole ukuthi yiwo.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi kuyethusa okwehlele unkosikazi Ali Lodube.
Sibamba umlomo wangaphansi njalo siyamangala ukuthi iZimbabwe sidleni ngenxa yokuthi sibona ngani impilo zabantu seziphonga ukuphathwa mahlayana. Amani sebefuna ukubulala abantu bonke, bazabusa amangcwaba na? Namhlanje sesikhala siyalila uMo Blessing, bamthwala, bambopha, bambulala, bayamcwilisa emanzini. Sithi siyadinga amapholisa athi zinzani, sizalitshela bakhulume abakuthandayo bathi uthathwe yi-boyfriend yakhe. Namhlanje ipholisa elikhulu, isikhulumeni sepholisa ubaba uPaul Nyati sesethusela imuli ka-Blessing, ngibona bekhala. sibona ngani luhlazo njalo kuzakwenza iZimbabwe ibuyele emuva kakhulu kwezenotho lokuhlalisana kwabantu jikelele emhlabeni wonke.
Umnumzana Simba Mavaza okubandla lezano PF uthi amapolisa akhuluma iqiniso ngakho ke abezombangazwe basenga ezimithiyo.
More blessing the evidence had shown that she was taken from a pub where she was. People saw that it was a fight between herself and the boyfriend or the ex-boyfriend. This has nothing to do with politics. It is very surprising that CCC are taking advantage of this death and making it look like a political death. The boyfriend could have been a member of ZANU-PF, but he was not doing what he was doing for ZANU-PF. Again, you must realize that the boyfriend is a member of the Catholic Church. Are we then going to say the Catholics are killing people?
Siyakwazi ukuthi uMo Blessing ubulewe umuntu ocatshangelwa ukuthi wayethandana laye. Njalo sisibonile amapolisi ukuthi aphenya lolu daba. Kumele sibalalele khona kwabakhulumayo. Ngathi ukuthi sizwe amapoliticians ezikhuluma ongaqedakaliyo.
And again, Bulawayo was murdered. The evidence shows that he was murdered by the criminals. And one thing we must understand in both of them, they are not very senior in the CCC. They have no significance. There is no reason for them to be killed by anybody because their death does not change anything in CCC.
Banengi abantu abathunjwa ngabachajangelwa ukuba badlelana lebandla elibusayo kusukela ngomnyaka ka 1983. Abantu abafika inkulungwane ezingamajumi amabili 20,000 babulawa ikukurawundi eMathebeleland lenkabazwe kusukela ngomnyaka ka 1983. Abanye baphoselwa emigodini bephila bafela khona. Ukukhuphuka mahlayana kwentengo yesinkwa, impuphu, lamafutha okupheka sokusenza iningi labantu lithenge imbambayila, indumba lokudla amagwadla ukuze lifake okuya ethunjini. Iningi lithi seliphila nzima. Kubika uEza Chisa Sibanda weStudio 7.
Ezitolo eziningi isinkwa sesibiza amadola ezimapha angamakhulu ayisikhombisa lanhlanu 750 RTGS kumbe ke US$1.60. Lokhu kukhomba ukuthi sikhuphuke ngesilinganiso esingamakhulu amathathu ekhulwini 300%. Abantu abaningi bathi sebephila nzima ngoba imbambayila lokunye lokhu sokubiza imali ephezulu. Ugogo bamhlanga wehlulwe intengo yesinkwa wathola le mbambayila layo isidula.
Izinto sezidula. Ukuthi sizaphephela ngapha kasikwazi. Ngathi sivela dingi isinkwa siyadula imali akhona ngekwanisi. Ande mbambayileni mbambayela lazo thengiswa zimbili u$2. So ukuthi sizaphephela ngapha kulo mhlaba kasikwazi. Ukuthi izinto zise zilunge ukuze lathi sikwanise ukuthi sithenge ukuthi sizabulawa indlala.
Umnumzana Sifa Dlodlo bezama ukuthenga isinkwa lempupu esitolo waxoxwa intengo ekhuphukileyo.
Izitolo zonke izinto zikhwelile, even lange forex yakhona zikhwelile. Angazi ukuthi uhamba njani, nami khonapho kunzima, angazi ukuthi uhamba njani.
Uyathenga ngani ukudla?
Eyi, ukudla ukuze kuthengwe kwakhona, eyi, sazi kunzima. Ngazama ukuthi uthenge ngani nale imali ekhona, but akuyihlanganisa kwakhona kunzima.
Ukukhuphuka kwentengo yokudla kwenza iningi litshona ngendlala. Uyakhala unkosazana Melinda Ndlovu.
Hayi, mina vela kumphathi ngoba sesidla kanye ngelanga, konke nje akusahlangani. Intazimanga ngesimba. Imuli sokunzima. Sokunzima sibili ukuthi sinakekele ngoba ubamba ngapha ubamba la ngapha hayi akuhlangani. Akuhlangani kahle sibili. Kune inkosi.
Le ntandane azazi siyophila ngani? Obri Dube ngintandane uleminyaka elithumi lasikhombisa 17.
Lapha ngiyathengisa etown. Nde 17 years. Thina sathiwa ngabazali la. Siba ngu-3 ndabanawo bami abandlandelayo. Izinto ziyadula lapha kunzima. Sidlakanyela ngoba siyavukela, ngiyavukela mina ukuthi ngiyezama ukuthi ngibonte ngiyezama lokuthengisa ethawini.
Abezitolo ezinkulu bathi kugugudeka kwemali eZimbabwe yikho kwenza bakhuphule intengo yempahla njalo bayithengise ngedola leMelika. Unkosazana Peggy Manyasha osebenzela esinye sezitolo ezinkulu koBulawayo uthi bakhuphula intengo yempahla yonke nsuku zonke.
Izinto sezikhwela ngebhondi wonke leyi. Wakhangela last week. 2.1 ngahale this week 2.875 izinto sezikhwela ngebhondi wonke leyo amathile alalokho ngoba abantu ithinga balamali kunabantu esitolo vele iqiniso
Luhlupho
lokukhwela kwezinto esithi thina ngama basic commodities onjengabompupu osinkwa ochukela amafutha oyiloseba ama prices la sephonke uhlale khwela usuku zonke lokhona sokusenza ukuthi abantu kabasenelisi ukuthi bathole lezi zinto
intengo yokudla ikhuphuka maviki wonke kwele Zimbabwe bakhala simathonsa abantu kokanti nengiseliphila ngamagwadla nembambayila njalo lidla kanye ngosuku imele studio 7 ngoblawayo ikhamona mungezo cha
Amalunga ebandla lezaphu eSouth Africa namhla athe gwaqa eBoysens Hotel eJohannesburg ekhumbula impilo kaMoyi owayengumkhokheli webandla leli uNomzana Dumiso Dabengwa uthi uzokhuluma lo usibhalo lodaba eSejohannesburg kwele South Africa.
Viva Dumiso Dabengwa, viva!
Viva!
Laba ngababe ngabalweli bempi yenkululeko kuviyo lezipra abebehaya amahubo abakhumbuza umkhokheli wabo uDabengwa. OkaDabengwa ubhubhe eminyakeni emithathu edluleyo mhlazi ku-23 Inkwenkwezi. Izikhulumi zonke zethu le nkulumo kulumbuthano bezimchaza njengenkokheli ebilesineke, ilalela, ikhaliphile njalo lamaceba abambekayo okuthuthukisa ilizwe. Owalwa impi yenkululeko uMnumzana James Chauke uthe kuqakatheke kakhulu okwenziwa nguDabengwa ikukhipha izaphu kumanyano wayo leZANU PF.
And he pulled out after realizing that certain aspects of the accord were not fulfilled. Njalo siyathemba lowo waye khona could pushing on not only into your properties but the concept of devolution, which we feel empowers each and every people where it should be carried out.
Ubona ukuhlelwa kwenhlelo zezaphu uMnumzana Andrew Thebe uthe usizi ukuthi ababusayo eZimbabwe sebelahlile inhloso zempi yenkululeko.
Asikhumbuleni ukuthi during armed strike kwakulelwa ukuthi umuntu abantu endlini yami ikwazi ukuvota, endlini yami ibe namalungelo ayikhwala. Is about answered the question of land. Kodwa wengwa the pioneers of land. Let's remember ukuthi Zapu had the government in waiting.
Esinye isiphatha amandla seZapu uNkosazana Vuyanihlazo uthe njengabomama bafuna kubona isifiso sikaDabengwa sokuthi omama labo baphathe ezikhundleni zikahulumende sigcwaliseka.
Isicindezeleke kakhulu njengabomama yikho vele kuyitha ama target ikho noma kusenzeka ini kulandwa abomama kuqala ubuhlungu kakhulu leyo nto and mangikhangela kakhulu ngifanele ngicabanga ukuthi omama fanele ukuthi siphakame silimele ilizwe lethu singabe ama soft target sibonakala ukuthi lati singabantu
uNkosazana Thobekile Ncube ophethe ezezimali kulutsha lwezaphu eSouth Africa uthi sekuyisikhathi ukuthi zaphu layo ithole ithuba lokubusa
umsebenzi phambili because kumanje we are here in South Africa so we have to hide our identities sisebenza amaphepha ngaso wethu abantu bahlukunyezwa babulawa bagijinyiswa siyabotshwa but engufisayo elizweni lakithi ukuthi kube nendlela zokuthi kutholakale imisebenzi for ama youth sikwazi ukusebenza ekhaya
loba kunjalo abanye bathi kusase kunenge okuzafuze kwenziwe libandla lezaphu nxa lifuna ukubusa lokhu kokuqela kwazakala elizweni lonke ukuba lengatsha ezigabeni zonke zelizwe kanye lokunqoba ekhethweni lwamakhansila labameli bedale lephalamende. Inkosi yesizwe sikamthwakazi kulelani mzilikazi kanobhengula laye ubekhona kulo umbuthano. Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo siyasikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ikomiti ehlolisisa ukuhlaselwa kwedale leCongress ngozibandlela ngomnyaka 2021 ikhangelwe ukuba kusasa iza kwethula obunye njalo
ubufakazi bokwenzakala ngosuku lolu. Abezindaba abe Reuters babika ukuba kuzahlolisiswa okwenziwa ngowaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump wayefuna kugenqulwe impumelo yokhetho lukamongameli. Inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele i-United Nations ithi baningi abantu abadabuka kuzwekazi le-Afrika abafela elwandle eMediterranean Sea ngesikhathi bezama ukuya emazweni athuthukileyo ngenxa yesimo esibi emazweni abo. Sonke isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa loMnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikwakhethwa ngumdeni wakoKhumalo uba yinkosi yamaNdebele uNobolelani Lobhengula. Sikhuluma ngesikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Siyakwamukela kuhlelo baba Khumalo.
Msakazi, ngiyabingelela wena, ngibingelela labalaleli bakho. Msakazi, iMzilikazi Day ingo 10 September 2022 eMhlahlandlela. Abantu babafuna ukuchazela ukuthi iMhlahlandlela isigodlo senkosi uMzilikazi semangweni wematopo uma uphuma usematopo mission. Mhlawumbe ungaba ngo 15 kilometers khona lapho, kulapho wenzelwa khona 10 September 2022. Bayaqoqana, bayaqoqana indawana yonke, iSADC yonke nje, South Africa, eBotswana nasekhaya bayaqoqana ukuthi sebelungisa imvunulo ukuthi lolo suku luzoba lusuku oluhle olukhulu. Abadala labekhaya bayahlanganisa ukuthi kuzahlatshwani, kwino kuzadliwa ngalolo suku ukuze abantu bafike badle basuthe bahambe bevungula. Msakazi,
yes, ngathi vele kuqakatheke kanganani ukuthi kwenziwe isikhumbuzo lesi.
Umuntu uma engazazi ukuthi ungubani, engazazi ukuthi uyini, engazi ukudabuka kwakhe, uyantula nje emhlabeni. Njalo-ke khulu ama-colonialists babevele befuna ukusilahlisa ubuyithi bethu, ubuzwe bethu. Manje nxa umuntu engazazi ukuthi uyinto bani, uyantula emhlabeni, kuthathwa ngumoya, kufikele umoya umvunguzayele, kufikele umvunguzayele. Kodwa umuntu ozaziyo ukuthi ungubani, uliNdebele, ungumthwakazi, asikho isizathu umuntu angasipha ukuthi simvimbile ukuthi angabi khona esikhumbuzweni senkosi uMzilikazi onguye umakhi walesi sizwe. Yikho ke ngiyakhuthaza abantu ukuthi ukuzazi, ukuzigqaja ngoba unguwe bakho kubaluleke kakhulu empilweni.
Siyabonga kakhulu baba Khumalo, ungadinelwa kusasa. Uhlelo lwamhla lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa loMnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sowakhethwa ngumdeni wakoKhumalo uba yinkosi yamaNdebele uBolelani Lobhengula. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sile sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama nguNtungami Lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyabingelela nazihlozi inkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje. Sibonga ithuba lokuthi sihlangane sibonisana ngokuvuselelwa kwemoya yethu. Sivuselela nje sibonga laso isipho sempilo, ngoba aluba asiphili ngabe kasikwenzi lokhu esikwenza njengamanje. Namhlanje-ke ngalolu suku sizakhangela-ke amazwi esiyakhumbuzana ngawo encwadini yezaga yesahluko sesine indima ezimbili amashumi amabili nantathu le ndima yamashumi amabili lane. Sithola amazwi afundeka kanje: phezu kwakho konke okugcinayo, gcina inhliziyo yakho ngokuba kuyilapho kuvela khona ukuphila. 24. Susa kuwe ukuphambana komlomo nezindebe eziyisigwegwe, uzidedisele kude nawe. Bakithi leli lizwi liyezwakala mpela ukuthi likhuluma ngani? Lithi phezu kwakho konke gcina inhliziyo yakho ngoba inhliziyo yona ekunika ukuphila yona eyenza ube nguwe masikhangela ke emulini lapha silandela lamazwi la kuverse 24 athi susa kuwe uphambana komlomo nezindebe eziyisigwegwe uzidedisele kude nawe siyibona ukuthi ingxaki ingxabano ukufuthelana ukungazwanani ukuzondana okuningi kwakhona kusukela enhliziyweni engayisiyo kusukela ukuthi inhliziyo iyagaya ekugayayo ithi ngakugaya inhliziyo kube sekuphuma ngomlomo langazo indebe lezi esikhuluma ngazo ubaba okumele babe ziyinhloko zemizi eyakhiweyo labo mama labantwana kabasakwazi ukugcina inhliziyo zabo uyafica ikakhulu ontanga laba batsha ngabakwazi kwesinye isikhathi ukuthi kade vele bangobani bayini ekuphileni kwabo ungalalela amazwi akhitshwa ilaba abasakhulayo kwesinye isikhathi uyamangala mpela ubana lo mntwana kambe usuka egumeni elilabazali abakukhulumayo ngemlomo yabo bekhuluma bodwa kuze kweqelela kwabanye abadala kakhulu kulabo kuhlasimulisa umzimba kabasananzeleli kabanaki ukuthi ubuntu babo buyini sebekholisa khona ukubukwa ngontanga ngalokhu abakukhipha emlonyeni yabo kusuka enhliziyweni zabo eqinisweni emizini eminingi kulokuphambana kwamazwi aphuma emlonyeni yabantu ayisibo ontanga bodwa sengitsho labadala bakhona abantu esibakhangelele ukuthi badala ngokuzalwa ngokweminyaka esikhangelele ukuthi baziphathe ngendlela engcono kodwa ngileqiniso siyavumelana ukuthi indawo ngendawo lapho esihleli khona bakhona abanye abantu abadala ngeminyaka kodwa ekwenzeni inhliziyo zabo nxa sebekhuluma kuyabonakala ukuthi hayi kabakhulanga baphambene nje hhayi ayisiko kuthuka umuntu kodwa sikhuluma into eyiyo esiyibonayo kufuneka abantu bagcine inhliziyo zabo ziphuphuma uthando zigeziswe ngelizwi lenkosi phezu kwakho konke gcina inhliziyo yakho wena ugcineni umlomo wakho ukhulumani lokho okusukela enhliziyweni yakho asikhuleke thixo olungileyo sicela ukubana usinika amandla ukubana phezu kwakho konke esikwenzayo lesiyikho sigcine inhliziyo zethu ukuze sithole ukuphila ngokuhlalisana kuhle labanye abantu ukuze samukeleke ebusweni bakho amen
lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu untungamile inkomo kwezabatsha uEzra Jesus Banda ukhokha losakhulayo olima ukudla kwenkomo eluhlaza irrigation scheme echolojo.
Ungubani igama?
Ibizo lami Lesipho Antonetta Moyo. Lami ngomunye wabasakhulayo kwesilima khona pe irrigation.
Okay. Lapha nga usithi liyalima, ngibona uphakathi kwalokho kuyingono.
Le ivelvet ukudla kwenkomo ngapha ulabhulabhu.
Eh? Pay velvet.
Eh, le velvet le labhulabhu.
Leso mile labhulabhu.
Eh.
Kulinywa njani lo?
Lokho uyalima ungahlanyela masohlanyelile lapho sayekela kwawoma ukuthi sibe lenhlanyela inhlanyela yakhona ngasana besidobha laphana isiyibekile laphana then okunye sakuvuna kusasemanzi sakubeka laphana sakuwomisa sekusele ukuthi kugaye
likugaya nga
abasincedisayo babesithi bazasilethela isigayo sokugugaya ukudla lokhwayo besifakile laphana ngaphandle sabe sokugayela khona
ivelvet le inhlanyela lethathaule
ivelvet le sayihlanyelayo sayincediswa ngabantu kuthiwa yikulisa
abangabula abantu
ababiza kuthiwa yikulisa ababuya khona lapha bathi yikulisa bathi bafuna ukuncedisa ama-youth labomama basibe sinika inhlanyelo le
ama-youth aphatheke lapha mangaye
ama-youth aphatheke lapha sibaningi ilayini yonke abantwana abancane bakhona lapha silima nje lathi lapha sincediswa ngabadala
so lapha lenzani selatholani ukuthi lilime kanje
akwathi sisalima ulabhulabhu lo asikamthengisi
simlimile samvuna zambeka lapha emthunzini ukuthi awome kahle. Samenza wabambana ukuthi awome kahle ingahlukani. Sasesichiya lalo enhlanyelo lapha semomi sasidobha inhlanyelo lakho na siwomi ukuthi sibe lenhlanyelo sala.
Eh, ama youth alapha akwazi libangayo.
Hayi ukuthi siwangaki sibane.
Eh, wena uyini yakho ngulida ngona?
Hayi angisoyida ngobanye omnye wabo nje.
Okay, alila inkokheli lifunga ukuhlangana lona.
Ukhona ngkholwane.
Okay, umfazi.
Hayi ungubaba.
Ubaba.
Eh.
Ongunyoli ukhokhelayo.
Mm.
Mm. So lapha kungani bengathondi lime lezithelo zempita lamalo konye lokho. Bathi kuyini lima lokho?
Akuze silime lokhu lesipesi singaka sishoda ngamapipe. Amapipe silamapipe abalutshwana. So masilima silima masesithelela siyamelelana omunye aqale ethelele omunye esethelela sokuthi silime indawo enkulu. Sikwanisele ukuthi silime amatamatisi lokunye isihlahla ngapha sabe singasakwanisa ukuthi sithelezele kahle.
So ubufisa ukulima into eziningi wena?
Eh,
namayouth igcina ngala.
Amayouth ayiwasiphekelanga sasiphekhe sama ngalapha ukuthi amanzi aphelela la amapipe.
Oh, amapipe mafitshane.
Eh, mafitshane. La ngapha kuqinile le afiki le.
So lapha utsho ukuthi okwehlulayo lapha ukuthi impompizo zingikhoyo.
Eh, impompi lamapipe. Ngoba vele ziphelela la sithubhela la amapipe siyale, amapipe akhona mafitshane. Phelela kona ukuthelezela wona.
Siyabonga kakhulu Ezo Jesus Banda ungathini lokusasa. Wezemidlalo intetheli yezindaba yethu uJoseph Njanji usethulela okwenzakala kuBulawayo lelizweni lokhe jikelele.
Ophethe isikhundla sikamongameli wenhlanganiso yeZimbabwe Football Association uGift Banda uthi kudingakala ukudonsa kanye kanye ukuze ilizwe leZimbabwe libuyele libe yingxenye yemuli yeFIFA. Ekhuluma emhlanganweni awubiza ngolwesihlanu esigodlweni eHarare, uBanda uthe kumele inkokheli zomdlalo wenguqu elizweni zisebenzisane ukuze umdlalo lo uvuselelwe.
Yes, there are divisions in football, but
ukungaboni ngaso linye kukhona emdlalweni wenguqu, kodwa mina lebhodi yami asilandanga uzokhetha abantu kumbe kuphindisela. Kodwa asilandi ukuzothuthukisa umdlalo wenguqu, sizavumelana sonke ukuthi abadlali beqembu elithile bengabe bengayisibo bangani kodwa bengavela bevunule amagawusa afana nayo kumele badlale ngokuzwanana ukuze benqobe. Ngalokho ke ngithi bonke labo abangabhemisani lathi kabasondele ukuze sibambisane sidonse kanye kanye.
UBanda ukhethwe izinkokheli zomdlalo wenguqu ukuba akhokhele inhlanganiso yeZimbabwe Football Association, njalo uthethe isikhundla sikaFelton Kamambo obenguye umongameli weZifa kusithi yena uBanda ubengumsekeli wakhe kodwa ubesevalelwe phandle sethiswa icala elokukhetha abaqeqeshi abatsha beqembu lesizwe engelamvumo. UBanda utholakale ngelacala kodwa inkokheli kaKamambo iqhubekele phambili imvalele phandle. Kutheke uKamambo labanye bakhe ababalisa uFilimon Machana kanye loBrighton Malandule sebemise umsebenzi. Amakhansila enhlanganiso yeZifa asekhetha uBanda ukuba bebambe isikhundla sikamongameli. Ekhuluma ngolwesihlanu uBanda uthe imizamo yokuvuselela umdlalo elizweni ivele isiqalile njalo bazaqhatsha umqeqeshi omutsha weqembu lesizwe.
We will sit down and
sizahlala phansi labanye bami sixoxe ngodaba olokuba sichathe umqeqeshi omutsha weqembu lesizwe. Mina ngokwami ngingathakazelela ukuba kube ngumuntu oyisizalwane sakuleli ngoba akuseluqiniso ukuba labo abavela phandle yibo kuphela abawazi umsebenzi.
Umnikazi weqembu labasakhulayo le Golden White uKotsonyati uthi bekungaba ngcono ngabe kulungiswa inhlelo zabasakhulayo kulokuba kuqhatshwe umqeqeshi weqembu lesizwe.
Kasikezwa kakhulu ekhuluma nge-developmental side i-junior league ngoba yiyo inhlanyelo yakusasa. Eyesithembi lokuthi sizathengisa emazweni. Nxa kungela inhlanyelo amboni sizavuna.
Ilizwe leZimbabwe lamiswa ukudlala lamanye amazwe ngemva kokuba inhlanganiso yeSport and Recreation Commission imise umsebenzi ibhodi yeZifa ekhokhelwa nguKamambo. Kulezi nsuku amanye amazwe awezwekazi lase-Afrika aphatheka kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi owe-Africa Cup of Nations, kodwa eleZimbabwe lona kalidlali. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi namhlanje inqotshwe nge-21 runs ngele Afghanistan emdlalweni wesibili ohlobo lwe-2020 oqhutshelwe eHarare namhla emini. Limpumela yanamhlanje itsho ukuba iqembu le-Afghanistan selinqobe leZimbabwe kumncintiswano ohlobo lwe-2020 njengoba linqobela kumdlalo wokuqala ngomgqibelo ngama-wickets ayisithupha. Umdlalo wesithathu njalo ngokucina ukhona ngolwesibili enkundleni yeHarare Sports Club. Ngiyimele iStudio 7 ngokuBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngokuthi